Iningi labomama bematsetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye kwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baqoqe le Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuthilela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthelezela, kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-projekthi besilawo sibili abembalwa bekhona ngaphe eNtando kaZulu, ikhona ngaphe eBamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi. Inkomo walazo aziselayo vele amanzi okunatha. Labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo, kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi siqhathane thina sodwa. Nginganika omunye imbheda ethile, siyabe sincedisana nithelelisa lami nithelela. Singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanane ukuthenga izimpuphu emakhaya. Sichayelana lokuchayela amagabu. Isimo sendlala senzima kakhulu.
Inkokheli esigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamon Lovu usobhuku emasholomoshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo bunzima nje uyalibona, akusela manzi, akuselani, izifuyo vele sesiswele zenze njani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulobunzima la. So sesihlona silindile ukuthi inkomo zingasanathi khona ngoba vele amanzi asagunjezelela udaka. Ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sibili lapha, akusela nto e-right, kuphonguka isiziba. So kungamanzi okuncinci sogunjezelela udaka, besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwa ngukhansila kawa-2 esigabeni lesi, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa ukumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu. Iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisa ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ozi-school fees. Labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapha abantwana abaningi abasabhadali i-school fees. Kulobunzima kakhulu, tungakhangela sibili, hayi kudoniswa nzima kakhulu. Kanti ke zenezi zingathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale i-school fees, bathenge nje le mfanelo zezendlini zenezi ezidingakalayo.
Urhulumente uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke, osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukarhulumente lwe-Agritex zikhuthaze abalimi kulo mhlubulo ukuthi baqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi El Nino. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngiseGwanda, ngu Albert Ncube.